amathono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela kuStudio 7 ngomvulo msaka 13 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
loba singazibanikela abaseChina i-challenge yokuthi ipolisi yeChina kudla bona kulokuthi lakubize ngoba ngananzelela ungazibanike ngisho lebhara yaseChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile esikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti kodwa kunabenefit engathi iyabonakalayo.
Umongameli Mnangagwa umise njalo ikhefu lakhe namuhla waphindela emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano beleChina lamanye amazwe bekhulumisana ngoncedo lwemali oludingwa yiZimbabwe.
Sokuba kunzima omkhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zihlweziwe izikolo okumangalisayo okuthi vele le mali yakhona abazali siyinje vele kakhulu athenelisi nithoda kuzobuya ngapho emsebenzini ngasingayimsebenzini ye baqinisile futhi ngoba bakulayo phela abantu zuzayo.
Abantwana abafunda emabhoarding babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa ngoba bengelamali. Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Lukumalaba uvule ukusemthethweni umsebenzi wemithethwandaba lonyaka esola udlakela lwezikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wephule ikhefu lakhe okwesivili waphindela njalo emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano beleChina lamanye amazwe. Umnumzana Wang Yi bekhulumisana ngenhlelo ezijiyeneyo ezigoqela uncedo lwemali oludingwa yiZimbabwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende ucele imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko eziyisithupha phansi kohlelo lukahulumende weChina olokuphathisa amazwe asathuthukayo ole Road and Belt Initiative. Wengeze wathi uMnangagwa lomnumzana Yi bakhulume njalo ngokwakhiwa kwesitichi esitsha esokuphehla amandla kagetsi esebhathoka Hydroelectric Project. Umsebenzi lo waphiwa inkampani yakwele China leMelika njalo ngeseZimbabwe leZambia. Zinengi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende weChina eZimbabwe ezigoqela ukwakhiwa kwemigwaqo lamagceke endizamchina. Kodwa abaningi bathi akulalutho olukhanyayo osulwenziwe ngamaChina oluthuthukise impilo kaZulu lelizwe selokhu uhulumende weZimbabwe waqinisa ubudlelwano bakhe leChina kwezamabhizimusi ngesikhathi kusabusa umuyi umnumzana Robert Mugabe. Wokuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Loba singazibanikela abaseChina i-challenge yokuthi ipolisi yeChina kudla bona kulokuthi lakubize ngoba ngananzelela ungazibanike ngisho lebhara laseChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile esikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti kodwa kunabenefit engathi iyabonakala esidlula khonokho njalo ngakhangela okwenzakale eZambia. Yikho safunda khona ngekudlelana namaChina azasakhela yonke into esiyifunayo asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esincedasiya phambili. So ubudlelana leChina yes I think basine the cut same thing, singati right quota, what singaba no benefit, eh kachana, I assessi quantity no one is our negotiate and angela as in jalo. One of the question is rebasis, no longer than Zilla and Jalo Wuti, one of a company waful mendi, at the end of my private company. Sinarabos and Angelotis have better negotiators on cool men, quota negotiator into the business. And in Makailo cool mendi, where to our city gala in lower capacity to negotiate our business transaction and general is cut as many go with the skin of blue.
Kodwa uhulumende uthi kunengi esikutholayo kwele China nanku liyasilungisela imigwaqo amagceke endizamchina lezinye inhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagetsi
bazakhiyela bese zivele into esithi infrastructure development kodwa siyabe sinesikweleti aso benefit lesi sikweleti oqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweleti esichiphileyo njalo isikweleti esilento ehlalayo singakhangela ngemuva lapha into ezivele China kulesikhathi eside ukuthi esithe akuhlali so kuze sibe lokuthi siyakhangela loba silok east loba sizalwa ne-China kuze sidinga okuyinto okulokuncedo loba okulokuthokoza ilizwe than ukuthi kuloko sithi abangani besechina abangani besechina.
Umnumzana Reji Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantwana abafunda emabhodingi babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa bekhonona ngeholo eliphansi. Kanti njalo abazali labo besithi babhekane lobunzima bokuhlawulela indleko zesikolo ezigoqela amabhuku, ama-school fees, ama-uniformu lokunye. Izisebenzi kunhlangothi ezichiyeneyo zithi zilakho ukukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Uhulumende wehluleyile ukuvumelana lezisebenzi zakhe kudaba lweholo emhlanganweni oqhutshwe ngolwesihlanu. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Jafet Moyo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee kanye labalandeli veStudio 7. Umoyo usungula lingxoxo.
Izisebenzi sezisehluleka okuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo. Imali le abathi basinika yona abathi liholo nangamaphepha nje aphephukayo kawathengi lutho. So kube nzima ke abantwini abaningi ukuthi bekwanise ke kunceda imuli zabo. Sibona abaningi behluleka ke ukuthi bethole ke ukuncedwa ezibhedlela. Abaningi behluleka ke ukubuyisela abantwana babo ezikolo. Abaningi sibili sibona lapha sebelala emathraki behluleka ke ukuthi baye emsebenzini bethenduke ezindlini. Kuba lokunzima ke ukuthize ebantwini abaningi, so akusimangalisi ke nxa izisebenzi ke kuma-sectors amaningi zisithi hayi ongakhaliyo ke ufela embelekweni. Akusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi loba nini nje.
Lo baba uJoseph Chuma webandla leZANU-PF,
impambaniso eyenzakalayo ukuthi sihluka ku-US dollar. Abantu behola nge-US dollar singena ekuholeni izindola asilungisanga kuhle ingathi ngemali yethu ukuthi sithi mhlawumbe umuntu obehola $500 okwamanje kathesi sokumele ahole malini ngezindollars khonaphana sakhutugaja banikazi bamakhampani asilungiseni kodwa kwabona i-profit margin ebese siyithola siyirethile ngama-1G20G25 khonale kanti abasebenzayo laba wayi singabaledelanga labo imikholo yabo ngama-1G20G25 ukwenza ukuthi kufanane thena wathi ungabanjalo akula muntu ozakhala about anything at all.
Yes, yokubaba uSibasa Chuma.
Mfowethu, kokusho iqiniso kulo bunzima obukhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zikweziwe izikolo okumangalisayo ukuthi vele nemali yakhona abazali sindi vele kankulu athi yenelisi ukuyithola kuzobuya ngapho emsebenzini ngasingayemsebenzini ke baqinisile sithi ngoba kakula utophela abaluzuzayo kakula abazange bakhwezele holo.
Asithathe-ke umama ubagajidzane
owamntwana uyedwa esecondary kodwa-ke nginabanye abantwana engaba-adoptayo abangu-3 ngingazishiye ngezinye intandane recently emazikini njambalwa ezizabe zise-primary ezimbili so ngizaba-adoptha senzaba nabantwana bangu-5 asobami naba abanye engibabalayo owamuyedwa into engizisha ubuhlungiwe naleyo ukuthi bakhona abantwana abangasoze bathole abangaba-adoptha babancedise esikolweni kanti futhi loba-ke sebencedisiwe esikolweni kuzakuba lokuthi amatishakaso zabuyele emsebenzini okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni lasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees. Kanti-ke mina ngikugqugquzelayo ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathungayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland abantu abathungayo bona bana kasisondeleni kibo uma kuthengwa amalembu kuthengela amalembu bathungela abantwana ama-uniform.
Labo ngabanye babantu abaxoxele uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelwa esilethu lela lona enkundleni yeFacebook olweZimbabwe Today asixoxeni ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Umahluli omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba namuhla usole udlakela olwenziwa izigebengu ezidume ngokubulala abembi begolide zihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi esithi imithethwana laba kayisoze ivumele ubuqhiwi lobu buqhubeka. UMalaba wethule amazwi lanamuhla emkhosini wakusungula umsebenzi wemithethwandaba lonyaka. Iziklwi lezi sezibulele abantu abanengi abagoqela ipolisa njalo zahlasela endaweni ezichiyeneyo ezilemigodi yegolide ezigoqela enhla lasezansi yemandebeleni eKwekwe eKaloma lakwezinye indawo. UMalaba ukhuthaze njalo inhlangothi ezibona ngokulondolozwa komthetho ukuthi zibambe iqhaza ubugebengu lobu buqedwe. Uphinde wachothoza abathuthisi ngokwehluleka ukuphenya kuhle amacala enkohlakalo esithi lokhu kugcina kubangela ukuthi imithethwandaba yehluleke ukuvalela izigebengu. Nanka amazwi kaMalaba.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law. Special courts to specifically try the cases.
Ngithanda ukwazisa uZulu ukuthi imithethwandaba izimisele ukuthatha amacala alabo abetheswa amacala anje ilandela imithetho yelizwe. Sokulemithethwandaba elizweni lonke jikelele ekhangelane nalawa amacala. Ngikhuthaza bonke abakhangelane lokulondolozwa komthetho ukuthi bahlanganisa amakhanda kuqedwe udubo lolu. Abagcini bomthetho ngeke bahlale nje babukele izigebengu lezi zihlukumeza uZulu ngendlela enje.
Gangs has the potential to create anarchy if they are not quickly neutralized.
Lawo ngamazwi kamahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba. Siyebuze incwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana ukuthi uthini ngamazwi kamalaba.
Kuyinto enkulu kakhulu lokho kuphawulwe ngumphathi ntambo omthetho ngaseZimbabwe baba. Ngoba ezweni elilomgunyathi lokho abathi corruption elilokudlelezela endleleni okubuswa ngayo. Sebekwazi abomthetho amapolisa abathutshisi labo bonke nje abaphethe umthetho ukuthi bawabulale amacala alabo abaphethe amandla ngokuwatheka imboza. Bawahambisa emthethwandaba amadokhethi engaphekwanga kahle engahlanganiswanga kahle. Kuyinjongo yabo ukuthi lawo macala achithwe ngoba kuhanjiswe indaba engavuthwanga emthethwandaba. Ngakho nxa ekhuluma kanjalo usiphatha amandla utsho into ekhona eyazakalayo lasemhlabeni ukuthi nxa suthe wenza icala ungangifumbathisa ungencenge ngalokho ongincenga ngakho. Ngiyakhona ukuyitheka imboza emaphepheni lakumadokhethi laphana ukuthi nxa lingena nje ekhothi bahle banjani balichithe. Sokuzabonakala ingani hayi umthetho wenziwe kodwa umuntu wakhululwa kodwa lithekwe ngendlela yokuthi lichithwe. Ngako kukhulu ukuthi kukhangelisiswe khona kuyani ukuthi kathi laba abaphethe amandla bawasebenzisa kubi kanjani amakhodi imithethwandaba le. Ngoba siyabona ayasetshenziswa amandla ekubophiseni le kukhululeni abantu.
Umongameli Mnangagwa laye uke wasola abatshutshisi kumaviki asanda kwedlula esithi ziningi izigebengu esezikhululiwe imithethwandaba amacala achithwa. Njengoba ekhulumile uMnangagwa uMalaba la uyakhuluma kukhona na utshintsho esingalubona.
Inkinga kababa uMnangagwa singathi thina inkinga yesima kanjani. Ubaba uMnangagwa enjana engathathi isihlalo sokuba ngumongameli kukhona ade yikho kukhona ade kwenza kukhona aziwa ngakho ezweni laseZimbabwe. Ngokubona kwami imvelaphi yakhe lesima kanjani kakhe simenza abe buthundu nxa emile phambi kwabantu ekhuluma ngendaba efana naleyo ngoba imvelaphi yakhe lesima kanjani sakhe ngesomuntu okumele ukuthi ngalayo sowake wabonakala esekhodi ephendula imibuzo ethile ngendaba zokubulawa kwabantu ngegugurawundi ngendaba zamashurugwi lawa aphethe amahloka ehamba egamula abantu. Kuyazakala emphakathini waseZimbabwe ukuthi kunebutho kona phana eMidlands akade esebenza lalo ebelivikela imigodi engekho emthethweni ekuphandwa kwegolide esesibona-ke lelo butho selithuthuka seliphamuka selibizwa amashurufi. Ngibone ingane kalamlomo ekuthini ngakhulumela indaba zokuthi umthetho uqhutshwe kanjani kweleZimbabwe.
Umnumzana Denizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Live talk lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane labazali ababalisi labantwana ngesikhathi kuvulwa izikolo kusasa. Thumelani iWhatsApp kumbe i-text message kunombolo ezithi 001 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. USenator Bernie Sanders webandla lamademocrats eMelika uvikwa ekhokhela kumncintiswano wokudinga usekelo lokumela ibandla lakhe kukhetho lukamongameli weMelika oluza kwenziwa lonyaka. Sokusele insuku eziphansi kwenyanga ukuthi luqale ukhetho lwama-primaries kubandla lamademocrats. Umlawuli wecala lephalamende eMelika unkosikazi Nancy Pelosi uvikwa ethe uza kusa amaphepha okuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump ecala leSenate kunsukwana ezilandelayo. Inkokheli yamabandla achiyeneyo abumba uhulumende wakwele Libya ikhangelelwe ukuhlangana kusukela lamhlanje kwele Russia kunkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe ele Libya ka lilakho ukuthula selivelo ndlakela kusukela kubulawa owayengumongameli uMuammar Gaddafi. Umomo ubikwa ungakaguquki kangako ezibhedlela zikahulumende ngoba kulokhe bebalutshwana abagulayo abathola usizo lanxa inani labodokotela asebebuyelile emsebenzini ngeva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezintathu selikhuphukile kancane. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Izigulane ezibhedlela zikahulumende ezinkulu, iHarare Hospital leParirenyathwa Group of Hospitals, bakhala ngesiphatho abasitholayo. UFirst Chisora ngosakhulayo oleminyaka engamashumi amabili yokuzalwa walethwa esibhedlela seHarare Hospital ngoNtulikazi nyakenye evela eKaroyi ngemva kokutholakala elomkhuhlane wamathumbu odinga ukuthi ahlinzwe. Ngemva kokuhlinzwa, uChisora wafakwa okungumgodla osiza ekukhipheni ingcekeza esiswini sakhe okubizwa ngokuthi yi-colostomy bag, wona okumele ukhitshwe ngemva kwesikhathi bese kuvalwa isikhala esavulwayo.
Angibari kudiwa TPN.
Kutivalo lebi ngeva bathi kudingakala i-TPN, ama total parental nutrition. Okwenza ngibe lokhu ngikulesi sibhedlela yindaba yokuthi mina anganelisi ukuwathola. Bathi angatholakala ngiyahle ngivalwe bese ngibuyela ekhaya. Inkinga yokuthi akekho ongangisiza ukuthi ngiwathole. Abesibhedlela bona bathi kabalawo lawo ma total parental nutrition akhona.
UChisora uthi lokhe egcinwe esibhedlela ngoba eswela imali yokuba enziwe isigaba sesibili sokuvalwa kwenxeba elavulwayo. Uthi kungenxa yokuswela leyo mali elokhe esesibhedlela seHarare Hospital. Ukhala njalo ngokuthi akala muntu owanelisa ukuzambona esibhedlela, uyise wabhubha kudala unina engenelisi ngenxa yokuswela imali yokuhambisa. Esibhedlela seParirenyathwa bekulesimo esehluke kweseHarare Hospital. Abagulayo betholiswa usizo kusiya ngokuthi ulomuntu omaziyo na osebenza khona loba isihlobo. Osakhulayo uDavid Rugare ngomunye wabagulayo obezedinga usizo esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals. UDr. Aspect Jacob Maunganidze esinye seziphathamandla esibhedlela seParirenyathwa Group of Hospitals ulandisa kabanzi ngesimo esisezibhedlela zikahulumende.
On the ground, obviously, our services are not desirable. They are not safe.
Akula lutho lwenzakalayo. Odokotela bakhona ngabakho. Kade sibalindele ukuthiwa bayeza kodwa bengavuyi. Akekho osiza abantu. Kunzima kakhulu kithi ngokunye kwalokho okunzima. Ngabe kuthiwa bayasiza abantu baphange babuyele emakhaya. Abatholakala bele nkinga ezidinga ukuba bagcine esibhedlela balaliswe.
And offer better service.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kwabantu lezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kubuhlungu lokho osekusenzakala ezibhedlela zikahulumende.
Kuyesabeka okusezibhedlela. Lokho okuthiwa nguhulumende angivumelani lakho ukuthi sokulobungcono. Abantu lokhu behlezi bebhekane lamadokotela. Amadokotela aswela izinto zokusebenzisa ezibhedlela lapha. Amanesi akala lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha. Kodwa uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi hayi, abantu ababuye sokungcono, lokhu akuhambelani ngisho lokwenzakala ezibhedlela lezi.
Okudanisayo uMancitshana uthi nguhulumende ongazihluphiyo ngokulungisisa lesi simo ekhetha ucatsha ngodaba lwezijeziso zomnotho ezabekelwa ezinye zenkokheli kahulumende kungekho akwenzayo ukujezisa abatholakala bechaphaza imali.
Singakhangela njalo ukuthi imali efunakalayo kulezi zibhedlela uhulumende uyabe sithi kalayo ukuthi izinto zibuyele kanye emgwaqweni wazo. Kodwa ubusuthola omunye umkhulu wabo ebothela ukuthi untshontshe $20 million. Lokhu kuyethusa ukuthi izibhedlela ezingaki ebezizasukunyiswa yimali le. Ngalokho angiboni ukuthi okuthiwa nguhulumende kuyinto eliqiniso ngoba badlala umacatshelana nje labantu, badlala umacatshelana labantwana beZimbabwe ngendaba yezimpilakahle.
Kodwa umqondisi wohlangothi olubona ngokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane lokwenqatshelwa kwayo kugatsha lwezempilakahle, uDr. Portia Malangazira uthi benza konke okusemandleni abo ukusiza uZulu.
Parizvino tingati zviri kushanda ndezviri. Esingakutsho okwamanje yikuba izibhedlela ezisebenza ngcono ngezamadistrict
amakilinika lama provincial hospitals. Kodwa ukusebenza kwama central hospitals kwehlile kakhulu nxa sikhangela amanani akuma report alethwa yithi. Sehle okwedlula i 70% nxa sikhangela abaza ezibhedlela. Kusisho ukuba balutshwane kakhulu ababonwa ngodokotela kulalabo esandise ukubabona besizodinga usizo kuma central hospitals. Lokhu kutsho ukuba uduwo lusasekhona sibili
kwathina sibona kuma central hospitals.
Ekwethekeleleni okwenziwe yi-Studio 7 ezibhedlela zombili eParinyathwa leHarare Hospital bezivaliwe ezinye zendawo zamawadi lapho kumele kulaliswe khona abagulayo ngesikhathi beselatshwa okuveza sobala ukuthi umumo lokhu ungamanga kuhle kwezempilakahle elizweni. Odokotela abasanda kugqiba izifundo baqale ukukhalala umsebenzi ngenyanga phose ezine ezedluleyo. Abanye babo abalutshwana baphindele emsebenzini kodwa iningi lahle latshiya kumbe ukuxotshwa umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo namhlanje, umqeqeshi umsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu le-FC Platinum uLizwe Sweswe setshayele ihlombe abadlali bakhe ngemva kokuthola umklomelo wabo wakuqala kumncintiswano we-CAF Champions League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahly elakule-Egypt ngomgqibelo owedluleyo. Lokhu ngumdlalo walo wesine kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum njalo belinqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlala phambilini. Leli qembu lihlohlelwa ngumgadli walo omutsha uStanley Ngala, yena obedlalela iqembu le-Manchester Diamonds nyakenye njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla uLast Jesse, laye odlale kuhle kakhulu ngomgqibelo. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo, njalo indlela abadlale ngayo itshengise ingqubela phambili enkulu nxa kulinganiswa lemidlalo yabo yakuqala. Impumela yangomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu le-FC Platinum awokudlulela kwisigaba esilandelayo awasekho ngoba lisalelwe yimidlalo emibili kwisibaya sikaGroup B, okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngomunye umdlalo wesibaya sikaGroup B odlale ngempela viki edluleyo, iqembu le-Al Hilal elakule Sudan linqotshwe nge-1-2 nge-Etoile du Sahel elakule Tunisia. Limpumela itshe iqembu le-Etoile du Sahel lihlezi phezu kwengalane elile miklomelo yithoba munemunye ngemva kwemidlalo yemine. Emndaweni yesibili kule qembu le-Al Ahly lona elile miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo yemine, kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo yesithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo yemine. Imidlalo elandelayo yesigaba sikaGroup B izadlalwa inyanga kazibandlela isisiyafika emaphethelweni, lapho iqembu le-Al Ahly elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel kungolwesihlanu mhla zingama-24. Kuthi ngomgqibelo mhla zingama-25, iqembu le-FC Platinum lizancikilana lele-Al Hilal. ULizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo owedluleyo, kodwa kumidlalo ezayo iqembu le-FC Platinum lizabe seliqeqetshwa ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe lase-Holland uHendrikus Peter de Jong, yena obesebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba uthi imithethwandaba izabamba izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi ngesandla esilukhuni. Abantwana abafunda emabhodingi babuyelile esikolo namuhla ngesikhathi ababalisi besithi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa, kanti labazali labo bekhala ngemali. Umongameli Mnangagwa wephule ikhefu lakhe namhla wahlangana nalo mphathintambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.